ku VOA indebele
amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
uhulumende ozayo ozabe ekhokhela ilizwe leli okweminyaka elandelayo simkhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulalele njalo alungisise udaba lolu oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Inhlanganiso ebona ngentuthuko yabatsha eNational Association of Youth Organizations ithi uhulumende kanye lamabandla wonke ezombusazwe sokumele behlale phansi bakhulumisane.
Sina njengamagqwetha umthetho usitshela ukuthi uma singathabi ngempumela sizokhetha simele sithathe sise emthethweni wandaba asile evidence lobufakazi obusengisa ukuthi into simi kanjani.
Amagqwetha amela umkhokheli womanyano we-MDC Alliance edabeni lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli bathi sebabuthanise ubufakazi bonke obufunakalayo bokusa edalele Constitutional Court. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu yeZimbabwe Peace Project ithi bekulezehlakalo zodlakela ezimbalwa kunyanga edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngentuthuko yabatsha eNational Association of Youth Organizations ithi uhulumende kanye lamabandla ezombusazwe sokumele yahlale phansi yakhulumisane ukuze kudingwe indlela zokuqeda okufuthelana okuselizweni okungakhokhelela ekuqhamukeni kodlakela olubi eZimbabwe ngemva kokhetho langeviki edluleyo. UGibson Pepe weStudio 7 usethulela loludaba eseHarare.
Abasakhula ebenhlanganiso eNational Association of Youth Organizations nayo baveze imbono yabo le emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje. Umkhokheli wale nhlanganiso uMnumzane Michelle Gondo uthi le imibono hathi amalunga enhlanganiso yabo kuphela kodwa iningi labasakhulayo elizweni asebebona elakusasa labo lisibamnyama ngokufuthelana kuselizweni. UGondo uthe kuqakathekile ukuthi inkokheli zigumisane umlotha kulokuthi ziqakathekise ukulwela ukuthi ngubani oyinkunzi.
Uhulumende ozayo ozabe ekhokhela ilizwe leli okweminyaka elandelayo simkhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulalele njalo alungisise udaba lolu oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Isikhulumeli senhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Unions naso uMnumzane Thathenda Madondo obikwa edingwa ngamapolisa labe Central Intelligence Organization CIO uthe okwakhathesi kumele kube lokukhulumisana njengoba ukuletha amasosha edolobheni lokutshengisela sokufaka umphakathi engozini njalo kungeke kwalungisa okuhluphayo.
Okwakhathesi sikhala ngokuthi abantu bekhulumelane ngoba sikhanyele akula ukuzalethwa ludlakela olukhona. Abantu abasoze bazwisisana njalo akusoze kusincede ngalutho ukuthi abantu betshengisele amasosha ababulali abanye babo begcine bebotshwa ngenxa yokusebenzisa amalungelo abo. Ngibona ukukhulumelana kuyiyo yodwa indlela esingahamba ngayo.
Omunye wabasakhulayo wenhlanganiso le njalo elilunga lezinaso uMnumzana Samuel Gwenzi uthi akubaphathi kuhle abakubona kusenzakala ngemva kokhetho osokusethusa abasakhulayo iningi labo iselihlala licatshile zesaba ukuthi amasosha asenyakazela ndawana yonke eHarare.
Sifuna ukukhangela umthetho wokhetho sisiya phambili. Siphatheke kakhulu ngodaba lodlakela olube khona ngemva kokhetho ngenxa yamapholisa lamasosha oselwenze iningi labatsha ababesenza ezombusazwe becatshe. Yikho sicela bezabe ukungasebenzisi amandla ukuze ilizwe lethu libuyele libe ngelokuthula
ngemva kodlakela olube khona eHarare abantu betshengisela besola i-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi iyaphuza ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli amasosha asola ngokusebenzisa ucuku emizameni yokuvimba umvikela ongenziwa ngabantu njalo abekwa esehamba emalokishini etshaya izagamizi kunje amalunga enhlanganiso zabasakhula egoqela ozinaso lezinye agoqela umongameli wanhlanganiso u-Archibald Matinda lonobhala jikelele u-Ashtifunye badingwa ngamapholisa amasosha labe-CIO ngokunjalo lamalunga enhlanganiso yabasakhula ye-General Consensus u-Othalo Siziba lomakomberero aruzivishe labo bayadingwa siphathamandla somanyano obandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Thandayi Bithi ubikwa eke wazama ukuboshwa namhlanje ebalekela amapholisa kodwa eminye imibiko ithi akazange aboshwe kodwa abantu makhaza yibo abakade befuna ukumbopha kwaze kwalamula amapholisa akwele Zambia. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Sizalithulela ke okwenzakeleyo kumnumzana Thandayi Bithi eZambia kumzuzwana nje elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi bekulezehlakalo zodlakela ezingamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lesithupha i-266 kunyanga edluleyo. Lanxa amabandla ezombusazwe alobelana phansi isivumelwano sokuthi azalondoloza ukuthula. Amazwi ahlukumeza abanye abikwa ayesethula enkundleni ezijiyeneyo ezebulenjini ze-social media ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni, impahla zokulima kanye lokudla kwakuphiwa abasekela ibandla leZANU-PF. Izehlakalo zodlakela zibikwa bezibhahe ezigabeni ezibalisa iMashonaland Central, iManicaland, iMaswingo, iMashonaland East kanye leMidlands. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance eyayikhuthaza ukuthula emphakathini.
Thina besikhangele kakhulu ngapha koBulawayo lasesigabeni zemathebelelenzi ngendlela ebesisebenza ngayo lezakhamizi lababambe izigaba akuzange kube lodubo. Besithi singabona sokulodubo sihambe siyekhuluma lezinduna kumbe sihambe siyekhuluma nabama-political parties sizama ukuthi abantu baxoxisane. Ikanti ezinye inhlangothi zethu ezikwezinye indawo beziyebo besinika imbiko eyokuthi kulodubo lapha nalaphana.
Liboni ngani imizabalazo yenu leyi ingabe yancedisa yini ukuthi kube lokuthula koBulawayo?
Ye, sasingene emakhaya, sangena lasedrobheni lakoBulawayo. Sazama njalo ukuthi silandelele impande lapho esibona khona okungani kungasuka khona ukuthi kube lokuthula. Ekugcineni sagcina sisebenzelana le-National Peace and Reconciliation Commission. Sibacela ukuthi sisebenzelane ukwenzela ukuthi laba abaphansi abasezigabeni labo bebhale njalo bezinikele ekuthuleni njengalokho kwakwenziwe zinkokheli ezazilobelane eHarare okuthiwana yi-Peace Pledge. Sasesisebenza nabo ngithi nangapha sisenza lokhu kade sithi ukuthula runyararo ukuzinikela ku-peace ku-covenant enjalo njalo sihlanganisa le-peace pledge kuma-provinces e-MPRC. Sisebenze kakuhle nabo i-MPRC nabanye abantu abahambe izigaba nalabo abama-political parties wonke ade buya ehlangana nathi bezinikela senza umthandazo singaqeda ukwenza khonoko.
Kodwa lake laxoxisana labo ukuthi bekhumisana umlotha abanye abalwayo.
Zikhona ezinhlangothi ebesizicela ukuthi sikhumisane umlotha lapha besibona khona ukuthi sokulokuxabana sokulengxabano. Besibalanda sibacela ukuthi asikhumisane nini umlotha njengoba ngikhulumile ukuthi thina vele besilohlelo lwethu ebesiluyenza le-National Peace and Reconciliation Commission lama-bishops ethu labafundi silwenze ukuthi ukhetho lungabi khona. Salwenza ukhetho solukhona ngoba besinanzelela ukuthi khona mhlawumbe singasebenza ukhetho olungabi khona kuzanceda ngoba sinanzelela ukuthi singamelela ukuthi sikwenze ukhetho solukhona kuyabe sishabe sesiphuzile. Baningi abantu ababecabana njalo bengazwisani sakhulumisana labo ukuthi ekugcineni nxa ukhetho solubuye lwedlula usala ulokhu ungumakhelwana womuntu lo oyakusilwa naye. Njalo abantu laba ngisho uyakhumbula ukuthi bonke bayabuya emabandleni ethu thina sikhetha ukuthi uvela kuluphi uhlangothi ngakho besikwanisa ukuthi sibahlanganise njalo thina emabandleni ethu.
Lo umfundisi uSeni Sibanda umqondisi womanyano weChristian Alliance sixoxela ekobulawayo. Amagqwetha amela umkhokheli womanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kudaba lokuphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa. Bathi sebebuthanise ubufakazi bonke obufunakalayo osokusele ikuya emthethwandaba waphezulu weConstitutional Court phakathi kwesikhathi esisemthethweni sokuthi benze lokhu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli wequla lamagqwetha umnumzana Thabani Mpofu uveze lokhu emhlanganweni lentathelo zindaba eHarare wokwazisa ngesibanga asebe kuso kunyathelo labo lokukhweza udaba lwabo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba weConstitutional Court.
Hayi, ilokuzena amaphepha awekhothi sesimalungisile sozabe sikhweza udaba lwethu emthethwandaba. Thina njengamagqwetha umthetho usitshela ukuthi uma singathabi ngempumela yokhetho simele sithathe siyise emthethwandaba. Asile evidence lobufakazi obusengisa ukuthi into sime kanjani. Njengamagqwetha sasitshela ukuthi amanye amagqwetha amajaji azakhangela ubufakazi, sekhangela ubufakazi azabona ukuthi bayolahlula njani lolo daba.
Ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa uthi akusoze kwaphumelela ngoba bayabe sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba.
Kakuphumeleli, akula into enjalo. Basikhohlisile nabantu abasikhohlisayo. Batshe kabala into zokuyenza njengokubonakala umsebenzi eZimbabwe. So bayabe sikhohlisa, banika ithuba lokuthi basikhohlise.
Isikhulumeli somkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uDr. Nkululeko Sibanda obekulo mhlangano laye usole ukuhlukunyezwa kwenkokheli yalumanyano okulokhe kuqhubeka elizweni.
UPresident Chamisa uchilo kutshona kwayizolo ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu into embayifanela ngenzakala kule lizwe. Watsho njalo ukuthi wakhulumisana labantu abaningi, amazwe amaningi asephumile njalo abo Europe, European Unions, even people in Africa sebeqalisa ukuthi hayi ukuhlukunyezwa kwabantu kakume. UPresident Chamisa uthola ukusekelwa ilizwe lonke, United Nations bonke besithi hayi ukuhlukumezwa kwabantu kufaneleke kume, ayisiyo indlela esingakha ngayo ilizwe lethu siya phambili.
USibanda uchaze ukuhlukunyezwa kwabantu balabo abesaba ukuvezwa kobuqili obenziwa yinkokheli yeZANU-PF kumpumela yokhetho esiphikiswa eDale.
Besaba khona ukuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi abavotelanga iZANU. Ngakho njengoba iZANU isazingabavotelwanga bazama ukuthi baqhubekele phambili bebusa ngodlame ngokuthi besabisa abantu ukuthi hayi lingavuzi ukuthi indaba sisemandleni thina singavotelwanga. Siyakwazi ukuthi bazama ukuthi balebe lokho besembusweni.
Umpofu uthe ebuzwa ngobufakazi abalabo bokuphikisa impumela yokhetho akathandanga kuyiveza kanye njalo lokuthi kuyiwa nini emthethwandaba. Uthi kodwa lokho kuzokwenziwa phakathi kwensuku eziyisikhombisa kusukela ngelanga lapho abikwe ukuthi unqobile ukhetho ebethwa ngegama. Lungakhwezwa eDale lolu daba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli lwamhlaka 13 Ntulikazi olwabetha umkhokheli webandla leZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba walunqoba kuyabe sekumiswa ukugcotshwa kwakhe luze luhlafunwe ngabahluleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukusenjalo, umbiko esanda ukwamukela uthi umnumzana Tendai Biti siphathamandla se-MDC Alliance njalo engumkhokheli welinye lamacele ebandla le-PDP kaphumelelanga ukuthola ubuphepheli obe-asylum eZambia lapho abebalekele khona. Umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe oweZambia, umnumzana Joseph Malanji, ubikwa esithi umnumzana Tendai Biti uvalelwe eChirundi ngoba izizathu zakhe zokudinga ubuphepheli azeneli ukuthi abuthole. Kubikwa kube le ngxabangxoza emngceleni weZimbabwe leZambia lapho ibutho leZimbabwe ebelizama ukubopha umnumzana Biti kodwa wahlaba umkhosi wahlengwa izizalwane zeZimbabwe ebezilapho. Ibutho libikwa lihlulekile ukumbopha umnumzana Biti ngoba esechaphele kweleZambia lapho elingela amandla khona okwenza lokho. Go live talk lamhla lokho sigxile kumpumela yokhetho langeviki edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wele Democratic Republic of Congo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. Lanxa kuke kwaba lembiko yokuthi angephula iziqondiso zesisekelo sombuso esimvimba ukuthi ancintise okwehlandla lesithathu. Ubikwa njalo ukuthi uzasekela owake waba ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya ozamela ibandla lakhe u-Emmanuel Ramazini Shadary. Inani labasebefele engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakala esihlengeni se-Lombok kwele Indonesia ngesonto selifike kwaba likhulu lamachumi amathathu lanye. Kuhlandla lethu lapho esikhangela imibono yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Namhlanje sixoxa lomnumzana Khudzai Samaita, yena osipha umbono wakhe ngakubone kusenzakala ngesikhathi sokhetho njengoba ebeseZimbabwe ngeviki edluleyo. Asimuzweni exoxa loMike Hove weStudio 7 esesigabeni seIndiana khonapha eMelika.
Ekhaya isima simanga kuhle. Okokuqala ngingathi nje into enhle ukuthi abantu baseZimbabwe they are just peace loving, they love peace, they want happiness. And so bethanda peace kunjalo sebediniwe sebebekezele kakhulu, yazi umuntu ngabekezela uyafika lapha aphelelwa khona ngoba everything is just upside down, everything is not normal. Abantu abasebenzi, abantu baphila ngokuzama ukuthengisa and so forth, so impilo yakhona ibanzima kakhulu kibo. Ngalokho abantu sebediniwe nje sebefisa ukuthi ngabe impilo zabo ziyabangcono.
Mm. Awungitsheleke mnumzana, yini umbono wakho mina ngokhetho olusanda ukudlula?
Yeah, ukhetho lona belu quite obvious even before elections, ngoba mina ngihambe khona ngale isikhathi sisasesiningi way before elections ngaze nga register. So abantu beku obvious ukuthi people want change all over the country really, ngoba bengitravela ngihamba endaweni eziningi ezishiyeneyo, kubo Bulawayo, kubo Plumtree, right in the far rural areas, kubo Mpandeni, ngahamba ngaya kubo Chivu Mashingo. I was even in Chiredzi. People there are tired. Abantu beku clear ukuthi isimo siyayikampaignela i-opposition, and so people wanted change.
Abantu bona bathini mayelana ngempumela yokhetho? Bayathakezelela na ukunqoba okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa?
Yes, abantu abaningi bebefuna ukuthi ngabe kwangena uChambisa. Kodwa ngombono wami abantu baseZimbabwe ke bayaba lokwesaba, basifikelwa luvalo lokuthi singabe lokho siphikisana kuyagcina sokuliwa sokusiba lezimpi. Ngokubona kwami abaningi ikakhulukazi ngaphandle kwaseHarare they are just saying, you know what, let's just move on.
Isimo besime njani emaphandleni?
Abantu basemaphandleni badangele labo ngoba kuyabamangalisa ukuthi hawu kanti siqanjelelwana amanga kuthiwa sivotele iZANU PF thina sibe sikwazi ukuthi iyasihluphekisa. At least kulezo ndawo mina ngihambe kizo abantu bamangele nje ukuthi indaba ema-results abo etshengisa ukuthi bavotele iZANU PF kodwa bona bengayifuni.
Emaphandleni bekulokuthula na?
Emaphandleni mina lapho engihambe khona bekulokuthula kakhulu. Lapho engagcina khona because I drove from eChivu, ngadlula kubo Beatrice, ngama futhi eMontoro ngazi ngayangena eHarare. Lapho engihambe khona mina ngithole kulokuthula kakhulu sibili, but abantu ezinhliziyweni bayabila.
Ulasi isiluleko naso kunikeza izizalwane zeZimbabwe?
Ya, into engayisho mina ukuthi abantu ababambane baqinisele bengaphangisi ukugive up, futhi bedinge uncedo from the international community, besebenzise yonke into abangayisebenzisa ukuze ilizwi labantu lizwakale, ngoba Into eyenzekele lapha na ukuthi ivote yabantu has not been considered. Umnangagwa has been going around ekhuluma yena sithi the voice of the people is the voice of God. Now that the people have spoken, why won't he listen? Because clearly udliwe kulolu khetho yikho sebesebenzisa ubudlwangu dlwangu, but abantu abathabanga. Wako wakubona ngaphi ukuthi umuntu yawina ukhetho abe ngumongameli kodwa kungabi khona ukujabula, abantu bazithulela. Thina into esiyaziyo ngangikhona futhi mina ngoNovember ngesikhathi kukhitshwa uMgabe e-town eHarare, kwaba khona ukwesasa lokwenama abantu bethokozela ukuthi uMgabe sehambile. Bekumele ukuthi ngabe sikubonile futhi lokukhathesa. Ungena kukaMnangagwa stopped people from celebrating. Abantu were in the mode of celebrating, bekhangelela ukuthi becelebrate but kwehlula. So mina into engikhuthaza abantu baseZimbabwe ngayo ukuthi beqhubeke bemanyene futhi bengagive up, besekele iMDC yona le abayivoteleyo, bengacabanga ukuthi sokuphelile lapha ngoba bengayenza njalo kuzofanana layo yonke le minyaka esidlulekiyo yokuthi abantu bayaqhilibezelwa kodwa bekwamukele.
Lo bekungumnumzana Khotsayi Samaita, isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika.
Yebo yebo yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Iningi kobulawayo lithi liyakhathazeka ngokuthi kungakhethwa umeya waleli dolobho ongadabuki khona kobulawayo. Kule hunga-hunga lokuthi njengoba abe-MDC Alliance benqobe kukhetho ngeviki edluleyo, yibo abazakhetha umeya. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bakobulawayo baveze ukukhathazeka kwabo ngokuthi leli dolobho likhokhelwe ngubani, bethi yebo abokuza bangene ngenkani kukhetho ngoba ibandla likhokhelwa ngabantu bokuza, kodwa akutsho ukuba le council isingakhokhelwa yibo. Isikhulumeli se-council yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15. Siubala njalo lo mthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala we-council, nxa sithi umhlangano we-council sithi umhlangano wokuqala wama-councillors, uchewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeya, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo u-councillor oyi-one ule-vote eyi-one. So
ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lomhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
UPA uyabe phakathi umhlangano uze provincial administrator kavoti, uya chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama proceedings. Bese silandzelela futhi uthi town clerk uyabe khona kulomhlangano, phinde kube lo chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe council management xa siyeza ama meetings, uzabe ekhona encedisa ngama logistics njalo ethatha i record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides a secretarial service to these meetings but is not an active participant, njalo lo town clerk does not vote for the mayor.
Olwana amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchaze ukuba kulusizi njalo ikudelela ubulawayo.
Kungabe kulusizi njalo kuyokudelela abantu bakobulawayo. I-devolution abayikhulumisa abakhuluma ngayo ithi wonke umuntu endaweni yakhe. Umuntu obuye kobulawayo elanda umsebenzi kalanda umsebenzi. Ubukhokheli bakobulawayo ngabendawo yakobulawayo abangabantu besiNdebele.
Evumelana loFuzwayo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Hanganani Ndlovu uthi okwenzakala ekhansilini kubi.
Kubi ngoba sebeletha into esingayifuniyo ukuthi khona isizwe sakithi sikhokhelwe ngamashoni abantu esithi bayasihlukuluza. Njalo thina njengabantu bakobulayo saphambanise ekuqaleni ukuthi si-elekthe umuntu olishoni ukuthi uzangena as a candidate ku-council. Yiko lapho abantu bakithi lathi lapho esirongo khona. Asifundeni ukuthi nxa kubuya inhlelo sibone ukuthi umuntu wakithi ngokuzalwa ngegazi owesizwe sakithi emathebeleni nguye okhokhela. Kungangcono kube ngumuntu wesitongeni ngoba yinzalo yakwethu. Athi lokho ukuthi siyathatha abantu bemashonal end ukuthi basikhokhele siphinde sisole futhi thina kwinto esibakhethile sukela namuhla ngithi abantu bakithi bonke bemathebeleland kuzo zonke inhlelo kumele sikhethe inzalo yemathebeleland athi abantu bemashonal end.
Umnumzana Dumezweni Sibanda uthi lokhu kungaphazamisa kakhulu inhlelo zokuthuthukisa ubulawayo.
Lokho kuyaphazamisa kakhulu inhlelo zokuthuthukisa ubulawayo. Plus kulama lokhi amadala antshebaliselo makhokhoba mabuthweni iminyela okumele city council kube yiyo etheka ovibonto amalokhi lawo neyalongisisa indaba yesihluphayo. But naso kuyabuya umuntu ovelela le ongela bo 10 years ehlala kobulawayo kala know-how which means into ezininzi ezabuyela.
Umanyano wamabandla aku-MDC Alliance athethe zonke izihlalo zekhansili kobulawayo ezingamachumi amabili lasifica munwe munye njalo balesandla esikhulu sokukhetha umeya. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kulabanqobayo abangasuki kobulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla e-MDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo omkhulu wobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ilunga ledale leSenate khonapha eMelika elilunga njalo lekomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba, uSenator Chris Coons owebandla lamaDemocrats wethule umbiko wokusola udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho lweZimbabwe ngeviki edluleyo. USenator Coons uthi, ngiwubhekile umumo okhona eZimbabwe njalo ngikhathazekile ngembiko ethi udlakela olubangelwa nguhulumende lokhu luqhubeka, abantu bebotshwa amahlayana, abanye bethunjwa. Uhulumende kumele abone ukuthi kuyamiswa ukuhlukunyezwa kwabantu. Uqhubeke wathi ukungezwani okukhona ngempumela yokhetho kumele kulungisiswe ngokuphangisa kungela kulwisana kulandela imithetho yelizwe njalo kunanzwa amalungelo oluntu. USenator Coons uthi ukhathazekile ngokuhlukunyezwa kwamalunga awe-MDC Alliance ngabebutho. Uthi kunje nje umnumzana Tendai Biti kuthiwa ubotshiwe emngcelweni weZambia leZimbabwe wathi uhulumende weMelika uzabamba ngamandla uhulumende weZimbabwe ukuthi ananze amalungelo kamnumzana Biti labanye bakhe abavalelweyo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ukuze phetha indaba zethu zanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umbiko esanda kwamukela uthi umnumzana Tendai Biti isiphathamandla se-MDC Alliance njalo engumkhokheli welinye lamacele e-PDP uncitshiwe ubupepheli obe-asylum eZambia lapho abebalekele khona. Ilunga le-Senate kwelemelika uSenator Coons usola udlakela eZimbabwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.